umthetho kawuvumi ukuthi unkosikazi labantwana babe bangene ngaphansi kwayo. Kumele labo bazidingele ezabincwadi lezi ezibizwa kuthiwa ngama-normal permit, hayi lawa ama-special permit. Abantu abaningi bayafona besithi hayi abantwana basekhaya, unkosikazi usekhaya njengoba sokuthiwa sivuselele lezi zincwadi. Hayi, bengifisa ukuthi abantu bami labo babuye behle bezofunda ngapho kweminyaka emithathu, lo mama ezohlala ngapha ekhangela abantwana. Kodwa kukhanya-ke kulobunzima-ke khonapho. So into nje engani iyasihlupha, sazama ukubuzisisa kuye umphathi intamo nezangaphakathi ubaba uGigaba ukuthi asichazisele wadayi umthetho kawuvumi.
Uke wakhuluma ngama-normal permits lawa yiwaphi?
Hayi, khona kudala le special permit ingabi khona. Okufana nalokuthi nxa kuyukuthi umuntu efuna ukusebenza, ikhampani imqhatshe, tshengise ikhampani le kuhulumende ukuthi baze bathathe umuntu waseZimbabwe ukuthi kabatholanga umuntu ololwazi kulowo msebenzi. Yikho bethethe umuntu waseZimbabwe ngoba eSouth Africa akekho. Kanti-ke labo bantu futhi kaba-aplayeli belase South Africa, kumele bahambe u-embassy ye-South Africa eHarare be-apply. Kodwa sesizwe kuthiwa kulo hlupho ngoba namhlanje engadibana lelinye igqwetha lalo elizama ukuzosebenza ngakho, uhambisa i-passport yakhe esithi uya-aplayela lokho esingama-normal permit. Abakwenzayo abe-South Africa eHarare ngale bayayithatha i-passport yakho bahlale layo. Umuntu abesesehle uhamba mhlawumbe ngufunke e-Mozambique ukuyadinga impahla kumbe ufunke e-Botswana sehle uhamba, ungahamba uyecela i-passport yakho e-embassy. Bathi bona hayi, i-passport singakunika kodwa nxa sekunikile lathi sizamisa ukuthi sibe sidokhu siqhubeka sifake amaphepha akho phakathi ubuye uze ulethe futhi i-passport.
Njengoba uthe baningi abantu abalokhu bebuzisisa, kukhona okunye njalo okubaphicayo ongathanda ukubachasisela khona?
Laba babe nama-ID awe-South Africa khona kuyabahlupha ukuthi ngemva kweminyaka emithathu sokumele babuyele kibo. Kodwa ngapha bele mpahla eziningi ezibhaliswe kuma-ID ona lawo labantwana abazalwa lapha e-South Africa babhaliswa ngalawo ma-ID ukuthi bama-South African. Khathesi sokuyinto esizahlupha ngemva kweminyaka emithathu, yizo nje izinto esizitholayo ebantwini.
Abangakaze bona bezuze lezi ncwadi kiwo,
abasoze babe lalo ithuba khathesi. Kukhanya futhi abantu labo baningi kulalabo vele abazitholayo incwadi ngo-2010.